kuliqiniso kakhulu ukuthi uLinda Masarira ukhulumile amagama anjalo lapha the khona abantu besindebeleni, abantu bemathibeleleni bangamavila njalo bangabantu abakhalakhalayo, cry babies, ngabantu abazikhangelela phansi bale inferiority complex.
Kodwa yena uthi ubephendula umbuzo okwadubekiwe ophathelane lenkampani ikaloliwe.
Lokho ukukhulume eletha ukuzekelisa kumbono wakade uletha kuyikuthi bekuyisikhathi umhlangano lo ebesikiwo usugqiba kukhangelwa izinhlupho mhlawumbe ingqobe ezibhekane lezigaba ezithize eZimbabwe. Lobe khuluma ube ngu-Angliston Sibanda.
Baba Ncube, lapho elihlezi khona emazweni liyalikubone ukufuthelana lokhu kuchithekela khona ngale?
Ngiyabonga mama. Ngapha emazweni thina esiphandle kuningi esesikubonile njalo lesesikuzile esikukhulumisana labanye abafowethu ngapha abangaphandle. Ziningi izinto eziyenzakala eZimbabwe ezingakhulunywayo, kodwa ke ziaffecta abantu abesintwini ikakhulu. Asikhangele nini sithi thina kuma-colleges bona lawa esilawo. Ungakhangela iningi lethu sahamba kuma-colleges silama-passes amahle, sizama ukubana siyengena kuma-colleges. Nxa ufika khona ngale usenziwa i-interview uzwe omunye umuntu akhuluma athi khona khona yikuthi yini khona le lapho avela khona kibo akula ma-colleges angenza ukuthi khona khona lowo abuye azothathela abantwabethu indawo ngapha. Kube kanti thina lapho siyabe sisuka khona kithi emathebelelendi kuyabe kugcwele abantu besishoneni. Kathesi sikhuluma nje kanje abantu abaningi abangaphandle kwamazwe e-South Africa, Namibia, Botswana kunje e-Britain bonke bakhuluma zwilinye ukuthi masiyekele nini ukuthi khona khona sibambana nini labantu bale, ngoba nxa sibambana lalabana abangale thina yithi sibangama-victims.
Kakwenziweni-ke baba Chuma?
Nginanzelela ukuthi abantu abafana labo Linda Masarira babe bekhangele umkhankaso wabo lo okuthiwa yitajamuka. Bebekhangele umkhankaso wabo besithi bamele abantu abahlukuluzwayo, bakhangelele umumo welizwe khona, abantu abancindezelwa khona, abantu abadubekayo. Manje nxa kuyukuthi ngokwenza lokho besebona ngani yena usemkhulu okokuthi yena usengakhuluma emele ilizwe, kumbe sengani yena sengumongameli welizwe oselakho ukuthi atshele eminye imihlobo ukuthi bangabantu abazeyisayo, bangabantu abangasukumeli phezulu, bangabantu abakhalakhalayo. Angazi ukuthi igunya lelo uselithethe ngaphi.
Like laba lethuba nalo ukuthi likhulume laye limphendule kulokho kade kusho.
Dadewethu Placidus, ngisukumile mina ngacela ithuba lokukhuluma ngasho ukuthi ubana uLinda lokho akukhulumileyo asivumelane lakho njengabantu bemathibeleleni. Wasukuma uthi name Khwewa we abameli Lawyers for Human Rights wakhuluma ukuthi lokho akukhuluma uLinda asonto ekhona. Basukuma futhi kuyikuthi kuqale kwakhuluma ijaha okuthiwa nguJoshua Nyampimbe wenhlanganiso othiwa yiNimbe Trust, okhulume kakhulu wathi yena unina wayelindebele wayezalwa esindebeleni uyise zalwa esishoneni, abantu besindebeleni abafuni ukusebenza laye bamthwalise ezweni. Sambuza ukuthi kathi manje nxa unule nto ezinjalo ohlangana lazo indaba ongakazi uzivuse sikobulawayo, ngoba wena uhlala kobulawayo usebenza kobulawayo. Asikazi uzikhuluma izinto ezinje. Nxa usize zikhuluma ngapha eHarare utshoni lithabisa bani? Abantu abaningi abakuzwisisanga khona lokho. OThomas Sithole evele Plumtree, o-Angliston Sibanda evela kobulawayo, asikuzwisisanga ukuthi kathi uLinda utshoni. Samphendula phambili khonapha emhlanganweni, lanxa sesiqedile umhlangano wethu siphume phandle sakubalayo samtshela ukubana Linda usithethisile asizwisisa inkulumo yakho. Lalowo msebenzi obhizi ngawo uphatheke ngawo wetajamuka asibontu zawuyiwenze lathi futhi emathibeleleni, ngoba utshengisa ukusidelela. Lalokhu inkulumo zena elizitshoyo ukuthi nalifuna uzocommemorate ibhukurawundi labo Zorata njengostani Zorata, sithe hayi nxa libuya lilala ingqondo qalani lime futhi ngento yegukurawundi lingavele lizame ukuyikhuluma, ngoba lina lingabantu abagqoke esemvu kodwa lizimpilo.